Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuMpandula 2023 ngusithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje inenge libheke ngabomvu ukuthi bandla lesiCC lizathatha amanyathelo bani ngempumela yokhetho eliphikisayo ngesikhathi uhulumende lokhegcizelela ukuthi uMongameli Mnangagwa obikwa wanqoba uzacotshwa ngomvulo
kuzela ukuthi kube lokuthula siyabona kule ngqopho phikiswana ngempumela yokhetho kodwa ke sicisizalo kuya lungiswa ukuthola lesombululo kungasange kwaliwa.
Umanyano wenhlanganiso yezilwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi ikhuthaza uhulumende ukuthenga vula isikolo ngeviki ezayo ngoba umumo kwezombusazwe ungazinzanga ngenxa yempumela yokhetho elombango.
Izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela kizo lanxa besenza ezinye izinto. Ngokunjalo akula kuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazinzanga.
Kuhlelo abaculi bethu sixoxa lomculi kaMaskandi odabuka enkayi uzamcolo yena uhlabela kwele South Africa iphethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi lomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lizathatha amanyathelo bani ngempumela yokhetho eliyiphikisayo eveza ukuthi kwanqoba uMongameli Emmerson Mnangagwa hathi umholi we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngesikhathi uhulumende esithi uMongameli Mnangagwa uzacotshwa ngomvulo ozayo. Ingcwethi ezicubungula izomthetho zithi ibandla le-CCC lilakho ukuphikisa ukhetho emthethwandaba ilanga langomvulo lingakafiki okuyikho elikhangelelwe ukukwenza. Asenelisanga ukuxoxa lebandla le-CCC ngalolu daba ukuze sizwe amanyathelo elizawathatha. Ukhetho lolu lwasolwa ngumanyano we-SADC owe-AU lamazwe aphetsheya besithi aluqhutshwanga ngemfanelo njalo lwalungakhululekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele loMnumzana Michael Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association engeyinye eyayiqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa ukukhetho kobulawayo emid candidates. Yena othi bakhuthaza ukuthi kube lokuthula abantu besalinde ukuthi udaba lolu luxazululwe.
Siphathekile yes ehlelweni lokukhetho kwama-councillors kakhulu njalo futhi saphatheka ehlelweni lokuthi abantu bakhethe o-MP besithi ama-mid candidate series besiqola inhlanganiso ebezithize besikhaya yakho ukuthi abantu bakhangele ukuthi ama-councillors kumbe o-MP uluhlu lomuntu onjani nohlonzi lomuntu abemikhethe bangakhangelanga ibhathi baligqokileyo lokuthi ngumuntu ozwisayo yini umsebenzi omele awenze. Yikodwa sikukhuthaza abantu hayi sinaye abantu basilalelile nxa sikhangele nje abantu ababenqile lapha laphana kungani kulo mehlukwanyana asikaboni umsebenzi wabo kodwa-ke kodwa hhayi sina yena lanxa yabantu ngabe belayele sokhulumileyo. Siya phambili sigqugquzela ukuthi kube lokuthula siyabona kule ngqopho phikiswana ngempumela yokhetho kodwa-ke sicisizalo kuya lungiswa ukuthola lesombululo kungasange kwaliwa kwesikukhuthazayo labo bakhalazayo ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo sokuthi ngabe bayakhulumisana kulungiswe ngoba kungaba lokulwa sokungalimaza abantu abaningi. Kodwa-ke isisekelo sombuso siyavuma ukuthi nxa uthe kwangasuthi sekungokhetho ukhulume uthathe imizamo ethize.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelaye ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngevikezayo ngoba umumo wezombusazwe ungazinzanga ngenxa yempumela yokhetho olusanda ukuqutshwa ephikiswayo libandla le-CCC. Kodwa uhulumende uthi izikolo sezilungele ukuvulwa njalo ababalisi bengakhononi ngokuthi iholo labo liphansi njengoba lengezelelwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lesikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Ye, sikhuluma ngabantwana, sikhuluma ngababalisi, ababalisi abangabazali. Ngezinye indlela sikhuluma ngabantu abathathu. Umumo awuzinzanga ngoba lalo oqokwe yizekhe ukuba nguyo onqobileyo uyatsho ukuba sebezilungiselele ukuthi balwisane lokuxokozela okuzaba khona nxa kuzaba khona. Okunye sikukhangelayo, izikolo indawo eba labantu abaningi ngesikhathi esincane, njalo imbali iyatsho ukuthi lapho kuhlangane khona abantu beqokozela kuba lokulimala. Izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela kizo lanxa besenza ezinye izinto. Ngokunjalo akula kuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazenzanga. Sikhangelela ukuthi kulungiswe ingxazi, kuphumele ingxazululo. Kungaphuma le ngxazululo kulula ukuthi sibekwazi ukuthi ukuphepha, ukuthula lokuhlaliseka kuhle kwabantu kuzabe kumgceke. Okunye okwesibili, nxa sihamba ngalesi simo esibuyela sikiso, kunzima kakhulu ukuba kwazi ukuthi ingxaki vele bezikhona zizacazululwa yini, njalo zizacazululwa mbani.
Selikhulumisane la yini uhulumende limbhalele yini? Kukanti isikhathi leselikhuluma ngaso siyenele yini ukuthi abantu babekwazi kusese lesikhathi, lalaba abanye ababalisi bengahambi ezikolo besamelele ukuzwa impumela yomkhankaso we?
Uhulumende ngiyokhulumayo, nxa ekhona uhulumende ngiyokhulumayo ukuba uzilungiselele ukubhekana lodlame olungaba khona ngendaba yokungacaci kwempumela yokhetho. Isikhathi sivele sihleli sikhona, sihleli singekho. Ziningi indlela zokuthumela imbiko ukuthi abantu bazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokuhlehliselwe emuva. Ngokunjalo akusiyo ndaba enkulu ukuthi siyinake kakhulu ukuthi isikhathi sikhona yini. Akusimkhankaso wethu sodwa ukuthi kulungiswe ingxabangxoze kwelokhetho. Kungumlando wabantu bonke, kuyisifiso somuntu wonke. Ngokunjalo akusimkhankaso wethu sodwa, umkhankaso wabahlali nabantwana beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-ARTUZ, esixoxelaye ecingweni lapha e-Studio 7.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fowembula. Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe.
Kwezemaphandleni, inhlanganiso ezibona amalungelo oluntu zithi zisola inani eliphansi labesifazana abaphatheke kukhetho olwedluleyo ngoba liveze sovala ukuthi balokhe bebandlululwa ngisho lasemabandleni abawasekelayo. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esabelweni seMathebeleleni North kunqobe ababili phakathi kwezihlalo ezilithumi lantathu kwabakade bekhankasela ukumela izigaba edalele parliamente. Kwathi elizweni lonke kwanqoba abangamathumi amabili lanye phakathi kwezihlalo ezingamakhulu amabili lengxenye 220. Omunye wabanqobileyo esihlalweni senkayi North eMathebeleleni North njalo engumphathi ntambo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kuhulumende unkosikazi Sethembiso Nyoni uthi ulokudana ngoba abesifazana basahanjiswa nyovane.
Ngiyadana kakhulu ukuthi lokho sibuyele emuva sihamba nyovane abanye besiya phambili. Kade singikhuluma so out of 220 ama seats akhona eZimbabwe kumanage ukuthi kungene omama abayi 21 kuphela. Emat North singene sibabili, thina sasikhangelele ukuthi sibe ngu-4.
Umbono kankosikazi Nyoni usekelwe ngunkosikazi Senqobizitha Nyathi owenhlanganiso ye-Betterman Foundation othi phezu kwembadalo ephezulu eyokuncintisa kukhetho abesifazana bancindezelwa ngobulili babo njalo labadala kabadedeli abatsha.
Bakhala njalo ngekota system ukuthi nxa sebe kuma party lapha uzwa bokutholakala ukuthi bona ukuthi ba feel to njengama players like their male counterparts kuba nzima ngoba bona uyeza kuthwa lina ncho lile quota system.
Unkosikazi Sandra Gama owenhlanganiso ye Girls Table uthi akufuzanga amabandla eyame kulokhu.
A few months back, when the musician Usendra Ndebele decided to contest Council Gobulawayo, you know, the attacks that she was getting, the gender disinformation that was being targeted at her, it was really so bad. So such things, they really put off other women ababe aspire ukuthi labo bethi have an active political life.
Osanda kukhethwa ukuthi abe lilunga leSenate emele iMathebelele North ekubandla leCitizens Coalition for Change. Umnumzana Joel Gabuza laye uthi iphutha bayalibona.
Ngona ngathi singazama nje lapha nxa sesikhethana sibe lo lendlela zokuthi sifake nje inani elithize kumbe iziqondiso ezithize eziza kwenza ukuthi omama bebe besukumele phezulu bephambili ukuthi bengene ezikhundleni.
Kodwa umgcini sihlalo weMathebelele North kubandla lezano PF njalo engumphathi ntambo kuhulumende kulesi sabelo umnumzana Richard Moyo uthi okunye okubangela ukuba inani labesifazane liqhubeka lisehla yokwesaba kwabo ukuncintisana labesilisa.
Azinxa ukuthi ama parties lawo engavumela ukuthi kube lamanye ama seats abe reservelo mama contestano mama bodwa lanxa ekhona le women's quota ngibona ngani kungancedisa kakhulu kakhulu.
Unkosikazi Nyoni wengeze wathi ngobungcitshi babo laba kufuze njalo befakwe kuma economic programs ukuze bethole imali zokubhalisa enomination court kukhetho oluzayo sebephatheka kwezamabhizimusi.
So way forward akube nilama policies aqinileyo kube ne political will evela emaphathini athiyeneyo.
Kukhetho olusanda kwedlula abancintise edalele ephalamende bebekhokha imali engamadola ayinkulungwane $1,000 okubangele ukuthi abaningi behluleke ukungena. Inhlanganiso ye-Women for Leadership and Political Excellence ithi inani labanqobileyo laba kalihambelani lokwalotshwa yi-SADC Declaration on Gender and Development eyaphawula ukuba kuzihlalo lezi ezingamachumi amathathu ekhulwini 30% zizanikezwa abesifazane kumazwe abo. Kodwa kwele Zimbabwe inani leli limela kuchumi okubalela ngitsho labamele uZulu kumakhansila. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa loNkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo obe lomkhankaso wokuthi abesifazana bakhuthaze umndeni wonke ukuthi ubhalisele ukuvota. Asizweni umbono wakhe ngokhetho olusanda ukuqhutshwa lenqubekela phambili kulandela lolu khetho.
Sizokuqhubeka sidubeka ngoba abantu bebekhangelela ukubana kuzaba lontshintsho. Abadala bayadubeka siyahlupheka elizweni leli okusho ukuthi lathi singabantu besifazana besikhangela ukuthi abantu abesebezathola imisebenzi medu kube lontshintsho, ama-investors abuye ezweni kube ne-stability such that abantu bakhona ukuphila impilo engcono, imisebenzi ibe khona, abantu babe leholo elingcono. Lokhu kubuhlungu kakhulu kithi kwabesifazana, akusiphathi kususa ubuhlungu.
Kodwa kubuhlungu kithi ukubana abaningi behlulekile ukubana ba vote. Inxa yokuthi babethi manqabe siya kuma polling station ngosuku lokuvota bafice amagama abo engasekho okuthi ukuthi ayesentshintshiwe aphosela kwezinye indawo. Lapha babegcine khona besenza i-check-in babezithole ukubana bakulewa ma station kodwa ngosuku lokuvota bafice abana sebentshintshiwe. Lokhu kubangela ukuthi abaningi bagcine besehleki lokuvota because basebebhoda sebedinga amabizo abo kuma station athiyeleni. Ngikhuluma nje mina kule station esiyi-1 engafakaza kiso ukubona ngathi ukuthi kwa amabizo amagama ayi-300 something but ukuthenga ngesuku lokuvota abantu bakhona basebeyi 500 okutsho ukuthi abanye abantu babengazazi ukubona bakuleyo polling station kodwa ngosuku lokuvota basifica basekuleyo polling station okutsho ukuthi kwamanye ama-polling station basebesusiwe balethwa lapha so abantu bagcine beqeda usuku lonke bebhoda bezidinga ukubana bengabe bekuwapha ama-polling station lokhu kubangele ukuthi iningi ligcine lihlulekile ukubana livote njalo lesikhathi okwavulwa ngaso ngosuku lokuvota sikubonile ama-polling station kwakuthiwa azavulwa ngo-7 kodwa ngosuku lokuvota wafica ukuthi ama-polling station naye esevulwa emini abanye ngabo-10 11 abanye 12 1 indaba zokuthi kwakungena ama-ballot papers lokhu kuphambanisa abaningi kakhulu because abaningi bagcine behlekile bayamaka usuku lonke bagcina bekhala labantu sebekhathele ekuphendukeni kwathiwa ama-polling station azavulwa kuze kube sebusuku abanye bagcine behlekile lonke ngokuhamba ngobusuku lokhu kubangela ukuthi abaningi ade benesifiso sokubana bevote bagcine behlekile ukuvota
okunye njalo abadala abakhale ngakho kakhulu ikakhulu emaphandleni lapha yikuthi bakhale ngokuthi bekulokuthusela thize esingakubiza sithi intimidation kwabantu abavotayo bathi bekulabantu akade behleli phandle babebandla lezana uPF akade besithi ukuze sibone ukubana uvotele bani bokufuze udlule ubhalisa laphana utho le lokuthi uvotela bani kumbe uvotele bani ukuze ube umuntu othembekile ebandleni kubonakala ukubana wena uthembekile ebandleni lokhu kubangelubana abantu bengaphatheki kuhle ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyabe sebandleni ithize but engelanjabulo lokho siyasekhaya kuloko kuthiwa le-intimidation enkulu nokuthi manxa ungasoke ebandla lezana uPF ngeke uthole izinto okubangela ukuthi abadala bebengabezana uPF ngamakhadi but ezenhliziyweni bebengabantu abangasoke bebandla lezana uPF njalo okunye futhi esikuzwile emakhaya ukuthi abaningi bebethi manxa kuthiwa uvota ukuze ubonakale ikakhulu ebandla lezana uPF ukuze ubonakale ukubana uthembekile ebandleni ngokuthiwa noma ungumuntu okwazi ukubhala kodwa uzenze impuphuthe umuntu ongakwazi ukubhala ngibuze zwe impuphuthe umuntu ongaboniye kumbe uzenze umuntu oyisigogathize ukuze ube yi-assisted voter eku-assisted voter phansi u-assistwa ngumuntu webandla abe sebona ke kubana uvotele ngaphi uvote kahle laba abangena voda kuthiwe abathembekanga and ungavele ukunanzelele emakhaya iZANU-PF icine iwina kakhulu ngenxa yakhona lokhu ekuwineni iZANU-PF lokhu akutshengisi i-true reflection yezifiso zabantu izeki ayisazwakali ukubana ama-V11 iwakhiphe ukuze abantu babone bakhonfene ukubana upresident owuyileyo
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu obe lo mkhankaso oholwa ngabesifazane owokuthi bekhuthaze imindeni yabo ukuthi ibhalisele ukuvota asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane
Ngesilitshe okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we-Studio 7.
Linga lithona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Methuseli Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe
ye cabinet ngithemba siyasonke ukuthi ibunjwa ithathwa kuma MPs akhethiweyo kuzothi ama MPs lama senator kuzothi njalo kulaba ngu 5 abanga kule nani elithize lingafakwa ngu president nxa ngithi ngiyananzelela kuzamela akhethe i cabinet yakhe kulabo abanqobileyo ibalansa ekhangela ngama region kodwa ngibona uzakhetha abanengi bavele kulawo ma region imbe kulawo ma province athe avotela kakhulu izana uPF xa ukhangela ikakhulu ngapha eMathewiland kobulawayo yayiphumangala lutho ngithemba ukuthi lo senator oyi-1 kuphela uMP 0 uye eMathi North leMathi South kuphose kwaba nguchikile obhanqa ujuti ke balutshwane abangapha nxa belenhlanhla nxa ethe upresident wafisa ukuthi abalance bangaba baningi abazangena kodwa ngibona kwami uzazama ukuthi abisele icabinet ukuthi aqhube inhlelo imisebenzi ade vele iqalile ngimkhalele ukuthi umuntu onjengoprofessor Mthuli Ncube kusho ukuthi uzaqhubeka esezimalini ngoba utsho ukuthi ngezinye indlela ube mbona yena esebenza kuhle njalo ube sekujwayele njengokuinto kwangikhona ukuthi bakuhambisa njani lakhonapho nje kubo amaministri alawo omafezi o-defense angiboni kuguquka kakhulu kodwa baningi abatsha abakhethiwe abancane enxa bazangena bebengama-deputy minister abanye njalo bazangena bebengama-minister ngoba abanye lizakhumbula ukuthi ezinye ingongonono zahle zadliwa kuma-primary so ke izabe iyi-cabinet ehlanganisa abantu ade inkaba ezindala lamajongosi ngoba akula ndlela angathi upresident alahle abantu kade vele sebenza lapho kodwa futhi kumele asondeze laba abancane lawo bebe kuma deputy minister abanye bengene kuma minister
nxa sikhangela icabinet ebikhona ungathi icabinet ebingayenzi kuhle umsebenzi na ikakhulu nxa sikhangela kubana umnotho welizwe uqhubeke ungani awuhambi kahle bakhona yini kade bengakhethwa beyenza umsebenzi ongcono
ye ungakunanzelela bekungathiwa kulobunzima kwezomnotho welizwe kodwa sithe siyaphambili sokusiza ngapha indaba yokuphela kwamandla kwemali abathi i-red bebengathi besebekutholela indlela yokuthi bakubophe kungahambi kume kunjalo ukhayele futhi ama-price kade sebewabophile lawo esingathi i-price stabilization ukuthi ukuthi ukukwenelisa abakwenelisa sokuyukuthi-ke ngaleso sikhathi injongo yabo kuyini kunzima ukuthi into zomnotho ukuthi uthi bayehlule kambe bayenelisa ngoba ungakhayela amanye amaripoti kuyaye ukuthi i-economy yakhula ngabo-7-9% ngomnyaka kutsho ithi i-economy yakhula kuphinde kuthiwa ama-export akhula besikhangela futhi otourism ukuthi otourism bayakhula ukhayela i-agriculture i-agriculture iyakhula lo nyaka kuthiwa umumbu mnengi kakhulu ukutho ukuthi sizase sithengisela amanye amazwe ukhayela ezokulima futhi owuyithi ngqoloyi last year for the first time ngemva kwesikhathi eside saba lese-plus lakathi ezukhaya bayalima futhi yezona inhlelo zikhanya ngezinye indlela bezihamba kuhle kodwa uhlupho ukuthi laba drivele bekususa khona okwasekuwe kwafika khona bezokuphansi kakhulu so ke kuyadingakala ukuthi bakuqhubeke uhamba ngaleyo ndlela kusiba ngcono kusiya phambili
hello ke ngumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo.
Semidlalo intasezindaba yethu uJoseph Njanji usethulela okwenzakala emdlalweni wenguqu kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Imidlalo yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League ingene kuviki yamachumi amabili lanye namhlanje njalo imidlalo edlalwe namhla iphele kanje ngaseLuveve iqembu lekulayo Chiefs libe ngutshiki lobhanqa 1 ka-1 leFC Platinum ngaseBatha iqembu leSheshamu lichayele wange nge-1 kanya iqembu leSimba Bora libe ngutshiki lobhanqa 1 ka-1 leYada ngaseBaobab iqembu leCranbourne Bullets linqotshwe nge-1 kanya leDynamos ngaseNyamunga iHerentals ichayele ngezi Platinum Stars nge-2 ka-1 ngaseMandaba ukuthi iqembu leManyika Diamonds linqobe leGreenfield nge-2 kanyanga seGibo kusasa ngensonto iqembu le-Islanders lizemukela ele-Chicken Inn enkundleni Barber Fields njalo umqeqetshi weqembu leBoso uBaltimore Brito uthi kuza kubancane indawo emagumeni.
We know that will be a tough game but they also know that will be tough to them and
siyakwazi ukuthi kuzabe kungekho lula kodwa labo abe-Chicken Inn bayakwazi labo ukuba lathi sizabe singadlanga kodjana siyakwazi ukuba bayake besibukele njengoba lathi ke siyake sibabukele kodwa lokhu akutsho lutho ngoba sobabili silakho kuntshintsha okuthile esivame ukukwenza.
Iqembu le-Islanders linqotshwe okwakuqala kwimidlalo yeligi ngempela viki yedluleyo kodwa umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uPrince Matore uthi lokhu akutsho ukuba seliphenduke umthathuzwa.
We cannot say they lost and they are down.
Asingeke sithi ngoba benqotshiwe ngempela viki edluleyo sebehle belahla imbeleko ngokufelo. Kodwa ngikhangelele ukuba lo mdlalo uza kuba nzima ngoba phela yibo abahleli phezulu kwengalane imiklomelo umdlalo phakathi kwamaqembu asuka edolobheni elilodo ivame ukuba nzima njalo iqembu elizadlala ngokuzimisela yilo elizanqoba.
Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngensonto iqembu le-Triangle lizadibana lele ze-PC Caribe ngaseGibo ukuthi iqembu le-Capes United lizadlala lele Black Rhinos ngaseBatha. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
The Voice of America, VOA. Uhlelo abaculi bethu lamhla silomculi kaMasikandi odabuka eNkayi uzamxolo yena ohlabela ekwele South Africa lapha uphethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi lomhlaba kunxoxo ayiqhobe lo ntungameli inkomo we Studio 7
Shuzlanda kazomkomo siyazlanda Shuzlanda kazomkomo siyazlanda Shuzlanda we kazomkomo siyazlanda kazomkomo
Ngiyavinyelela emsakazweni omkhulu iStudio 7 phinde ngibingelele abalandeli bakazamxolo igama lokuzalwa nguKalpenius Mandla Gumede ngizalwa eNkayi emahlabathini kwesikasibangilizwe ngingasho ngithi emculweni ngiqale ngo-2018 bese nesingekhekhi engiyenze lo nyaka ngihamba nomazakhelo kwakhe enesihloko esithi kochitheka igazi
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
kusho ukuthi abafisa ukuthola umculo kaZamxolo bangangiwhatsappa kule number ethi 063 417 516 iyona inamba kaZamxolo lela engitholakala khona kanti-ke naku-YouTube iyatholakala labayana ungathi isikhukhula sasenkayi uzokwazi ukuthola ingoma ethi sikhiye senkululeko yiyo yodwa esengikwazile ukuthi ngiyifake
ubashiyela waphi amazwi abalandeli
amazwi engiwashiyela abalandeli bami ukuthi ngiyabathanda kakhulu sengathi bangaqhubeka bengixhasa bengaphela amandla lo nyaka ngeke ngiqinisekise ukuthi izophuma i-album kodwa ngiyobona ngakho sekwenzekile ngoba ngibhizi njengamanje ngizama ukuthi ngihlanganise khona ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze i-album so uma isizophuma ngizobazisa abalandeli
lo bye bye bangane okaMasikandi odabuka eNkayi uzamxolo yena ohlabela ekwele South Africa esimzwe ixoxa ngedlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi lomhlaba singakehlukane ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela iningi libheke ngabomvu ukuthi kuyowela ngaphinduku loxakuxako kumpumela yokhetho siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga nikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.